Charamba, I think ngalezo nsuku wayevele ekhona le lapha ethengisa khona amatomatisi akwazi vele ngakho laduzane nendaba yona leyo. Ngobana nxa ngakhuluma ukuthi khona kwakulempi eyayiliwa both sides, ukhuluma ngento ezika-1979 early 79 mid 79 kusiya emuva kubo 75 lapho kwaqalisela khona ungazali impi sitshisa sokulamagorillas ivini. Lokhu akukhuluma kwe-gook round lokho kuthena hhayi impi kwakulempi eyakula gook round eyake yahlangana the exchange of fire lama dividends kumbe lama exit whatsoever ababe deploy kuphansi laphana ngobana those people were deployees ababe fakwe njengamabomo laphana babengasoba kankomo kumbe izapho bakhona bagijima besiya khona kuphela besizwe ingazani kunabanye babo khona ngale bafika labo baba ngama victims for the same abantu bona labo ababe cabanga ukuthi khona ngama exit traders. So you'll find that nxa ikhuluma esitho njalo uyalihlambaza ngumuntu okukhohlakaleyo owazi ngempela sikile ukuthi khona laphana kwakubulawa edefenseless somebody umuntu wayesiyabulawa nge-bayonet. Thina abanye into lebi siphelile kithi le sesithi kayenziwe ngendlela efaneleyo. Nxa ikhuluma esitho njalo uvusa amanxeba abuhlungu kakhulu ukuthi sicina siba ngabantu abayathukuthela kube kathi into lebingazami sisungulwa kuhle ukuthi khona ikhulunywe ibona ukuthi ihanjiswana njani abantu bemumathisane umlodi. Lokho okukhulumayo lokhu yangayikuwumana umuntu lwana simbalela nje ukuthi ukhohlakele ukhona laphana nje vele khona banga ngumthengisi omkhulu ngoba ngo-FG40 lwana umuntu lwana angikwazi ukuthi kanti yena upresident umthiyelani lokhu ekhona laphana umuntu we-G40 lwana. Nxa singafuna ukuthi sikhulume ngeqiniso umuntu lwana nje othanda ukubona isizwe sisiwa kabambanisa abantu. So kungameva kubuhlungu lezilonda azivulayo zona lezi ukuthi khona kwakule exchange of fire inhlamvu zazisuka ngale ezinye zisuka ngale ngathi lapha ngatho khona ukuthi kwaba le exchange of fire
bona labo okwakuthiwa ngama-dissident njengoba usitsho ukubana abazange bake bahlangane la mabutho egugurawundi bengathiwa yini
akabazange belisane nohulumende wezani kulokho kugwesela nobogayigusu abantu bayavele besazakala ukuthi balapha individuals it was not even a section ababengatshonakali behamba bengu-10 kumbe beba ngakanyane kwakuyingabantu nje babehamba ngibedi bengu-5-3